okuyikho ukuthi thina njengemuli yakwaNdiweni sathatha idecision saqeda sambeka umntwana lo ofuna ukusitshela ukuthi kasile zivulo uvele watshelwa ngubani ubona izivulo lakho niyakwazi ukuthi lizalwa njani hayi wrote the letter mina personal ukhuluma layo lahamba yedlula ku-DA yedlula ku-PA yedlula ku-Chief Council yedlula ku-ofisi ka-Minister of Local Government yayafika ku-President. So sengumgabe by then ngo-2014. Abakhontestayo babhala yini labo bafaka ibizo labo lahamba na. Kambe ngikhona bezokukhontesta lamhla. Sasukhuluma lamhla ukuthi lapha nalapha. Kati bona abantu bebhinga laba baqale nini ukuba yizi yakwenzini baqale nini ukwazi ngenzalo yakwenzini ifanele ask them can they tell me abashe babuzeni balayini apha abantwana bakabhuti from the first born to the last born ngokulandelana kwabo ngoba kukhanya ngathi basebesazi kakhulu sebesazi bedlika thina abanikazi bomuzi so ke I am the father zilangeni edotini leyo and angakula nto ezatshintsha ishansha yamanga endiweni is the chief and you remain the chief.
Kodwa kulalo luyana udaba olwalukhwezwe emthethwandaba lapho kwaphuma ukuthi ngempela kulomne wabo omdala kulaye njalo kwachazwa njalo ukuthi hayi nguyise owayethe yena kumele kunduna kumele kube ngomncane mhlawumbe bakuthathela khonapho ngoba amaphepha emthethwandaba aphuma isitsho njalo kungaphikiswani ukuthi omdala nguphi kumbe omncane nguphi.
Indaba leyana yakhulunywa long back yangena e-High Court yafika yafeyila sewahlala phansi nogogo Masuku explained everything. Mntanami ngawuzele umntanakho wena ngowaziyo ukuthi umntanakho uzalwa ngaphi uzalwa mbani. So ithumbu ngumama. Lokhu abazama ukukhuluma ngakho is irrelevant akusebenzi ngoba umnikazi wabantwana nguzigodi Masuku esikudiscasileyo sakuqeda sikuqedele ogogo akutshintshi lutho kulezizathu ezenza kube njalo futhi lalela mntanami nxa kwenziweni sibiza induna asikhangeli ukuthi ngoba yi-first born kanje ngivuuza umbuzo ukuthi kambe nxa ungazali i-first born yakho ibe yi-down syndrome ejini esikhothini ungayibeka esikhothini anti sokukhangela ukuthi liyagula kumbe loyilokhu lalokhu sokukhangela i-able-bodied person to take up that position. Sobe mntanami lokho ukuthi bakuthathela ngathi kakusebenzi thina bani kathi bona sebengobani abangafuni ukulalela thina abanikazi bani babantwana
lisuka lapha lizakwenzani selibhalele yini
thina
kuyahamba
bathe bekhuluma into yabo le mntanami abamtshelanga lutho isandla abakhulumanga lutho laye ubephumile ngekho besala bethatha i-decision yabo lebondileyo up to now akulaphephi lilodwa libambileyo i-hsa yomlomo abakhuphe ama-document basinike laleyo ncwadi abakhuluma ngayo kabasinike siyibona ukuthi yabhalwa nini want to see that later ukuthi yabhalwani bangasitsheli ngencwadi eyaziwa yibo anti ama-accuse it abasinikelezia siyibona usuka ngento yakudala asibabungasilaleli idodi le sansha remains the chief and yinduna bayathanda kabathandi bayafuna kabafuni ngiyithi imithethileyo ifamily and kwifamily sasitabuka ngaphakathi uJoram abakhuluma ngaye ngo-2014 he was 42 years engazaze afike ekhaya up to now he has never stepped home. So kathi bakhuluma ngani bakhuluma ngomuntu ovelangaze avela nyathele la ubhuti egula he never stepped home esefile he never came to berise kabuyanga kodwa ifuna singabi sisingqondo ukuthi ule first born i-first born ingayenzanga kuhle ngeyindaba kabani bawuzazi ukuthi i-first born do well